Silokudana kakhulu njengebandla le Movement for Democratic Change ukuthi amalunga amadala afana labo babo Mdzuri bayaba lesikhathi sokuthi badlale amadlwane besenza into abayaziyo ukuthi ayisebenzi bekhasela eziko nje bezikipa inhlonipho bezinqunula ebantwini ngento engekho iqiniso bayalazi ukuthi ubaba uMonzora wakhethwa ngokusemthethweni kuCongress yethu ekhona ekade khona njalo abakunanzelelayo kungananzelelwa ngumuntu wonke ukuthi amaCongress eMDC aya ephucuka esiba ngcono akusabi lobudlwangu dlwangu akusabi nje lento ezithile ezithizeno ngathi lezi kazihambisani ledemocracy abantu benza intando yabo bayenza ama nominations iningi lakhona liphuma umuntu ezimele yedwa kungela ophikisayo yikho kwenza kana kuso isihlalo mhlawumbe sasingafunwa nguye babo Mdzuri ngoba upresident wakhethwa kungelo phikisayo ubaba Mdzuri akula ngisho umuntu oyedwa weMDC labonabo akade labo esenza umbuthano wakhe wabona izindaba abazange bakwanisa ukuthi babe lezibindi nje zokuthi bakhulume ngoba bekwazi ukuthi ubukhokheli buka Mdzuri abucaci asiyo umuntu ongakhokheli bandla kodwa namuhla qi sebe siya kubona izindaba sebe siya ebantwaneni beZimbabwe nje besiyadlala ngabo besiyadlala ngengqondo zabo.